quando kwatshelwa ukuthi bengeke lukushatshwa nawusugula usubanje i-corona, uhulumende yake nekhona responsible for you ukuthi uthole i-ofisi kumbe ukuthi ulatshwe esibhedlela zikahulumende. So kwakungani i-option yale ukuthi ungayekela ukuhlatshwa, uyabo ngaphela option, ungayekela ukuhlatshwa uwe wedwa sugula ama-ofisi asasizawabonanga. So most people they fell in for it, bahlatshwa. Abanye babe waba la about 2 or 3 same group abafentayo, abanye beyenza amafithi we-adimithwa.
Baningi kakhulu yini abahlatshwayo?
Bahlaba abantu abaningi, bahlaba almost all health workers. Abangahlatshwanga ilabana ababe bebe nama-medical condition anjengabo-BP.
Abantu makhaza bazahlatshwa nini?
Abantu bazahlatshwa as soon as wonke abantu abangama frontline workers sehlatshiwe. Yikho kuyaqalisa ukuhlatshwa i-community. Ngakhathi basahlaba last week sekuhlatshwa ama-health workers. So this week baqedisa amapholisa, amasosha labantu.
Manje ngokubona kwakho kodwa nxa isikhathi singafike sokuthi abantu bahlatshwe, abantu makhaza,
ngibona bezabuya but ngenxa yama-symptoms ngibona kuzaba yi-50-50 because abanye sigulile size sihlatshwe. So i-Sinopharm abantu abaningi bayayisaba, sikhuluma kwamanye ama-province abanye abakahlatshwa ama-yotika
belokhu besesaba. Sizwa kuthiwa efolos yikho okuhlatshwa abantu nje makhaza ukakathesi ababaningi yini? Selizwile ukuthi bahlatshwa bebaningi na?
Vele imangalisa abantu cause i-physic force imangalisa abantu cause abaningi bahlatshiwe. Ngikhuluma kunje nisewangelami ngithole i-information yangikhona ilesihlobo ezinye zihlatshiwe ze-folios.